Ngesikhathi umhlaba unanza ilanga labesifazana ele International Women's Day, abeZimbabwe bona bathi bazizwa besancindezelwe ngendlela ezitshiyeneyo enhlangothini zempilo, ikakhulu ezimulini lapho abathi udlame oluqondise kibo. I-gender-based violence lokhe kuludubo oluqhubekela phambili elizweni jikelele. Bakhala njalo ngokwendiswa kwamantombazana besesebancane. Omunye wabomama laba ngunkosikazi Charity Moyo owelubhane, uthi umthetho kahulumende kufuze uqiniswe ikakhulu ekuvikeleni amantombazana.
Abantwana bayahlukumezwa, bagcina bengena kumarriage besesebancane.
Omunye wenkokheli yenhlanganiso yezakhamizi eWange Residence Association, unkosikazi Sifiso Sibanda, laye ukhala ngokuhlukunyezwa kwabomama ezimulini.
Ngiyakufisa kakhulu singakuyatshintsha khonokho ukwenzela ukuthi omama labo bathi loba lapho abahamba khona bangahlali besethuka, kungabi ukuthi wonke umuntu ongubaba obona umntwana oyinkazana ubona inyama yokosa nje ukuthi azidlele kuphela.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi, laye umumethe afanayo.
Silokhu sihlangana lenhlupho ze-gender-based violence, silokhu sihlangana le-early child marriage ezindaweni ezithiyeneyo. Abanye lokhu bengakwazi ngamalungelo abo njengabomama.
Umphathi Ntambo wogatsha lwabomama unkosikazi Monica Mthwanga izolo utshele intatheli zindaba ukuthi lanxa uhulumende esephume lemithetho ehlukeneyo yokulondolozwa kwamalungelo abesifazane, kusese kuningi okusamele kwenziwe ukuze zifezeke indingeko zabo.
Asifuni abantwana bethu bahambe umango omude besiyafika esikole, njalo sifuna beqeqeshe singajiyi loba ngubani emuva.
Okhokhela inhlanganiso ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itayo Rusike, laye ukhala ngezinga lokunanzwa kwabomama ngokungaphelelanga, ikakhulu kwabazithweleyo, imidlezane kanye lengendlela abathola ngayo ukudla okwakhayo. Uthi njalo lokhu kubisela emuva intuthuko yelizwe. Uthi kwabazithweleyo bona njengenhlanganiso bafisa uhulumende akhiphe imbadalo yendleko yezibhedlela lapho sebebeletha, njalo baphiwe igazi kungelambadalo. Uthi kumele njalo bafundiswe ngamalungelo abo kwezenzalo lendaba zemacansini ukuze bazivikele ekudlengelweni ngomkabo nabemuli. Phezu kwalokhu, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition laye ithi kumele imithetho iqiniswe evikela abesifazane kanye lelungelo labo. Inhlanganiso yezokhetho eZimbabwe Election Support Network yona ikhale kakhulu ngokwehla kwenani labesifazane ekuphathe ekeni kwezombusazwe. Linhlanganiso ithi kukhetho lomnyaka ophelileyo kube nowesifazane oyedwa oncintise esikhundleni sikamongameli, okuveza ukungaxhaswa kwabomama kwezombusazwe. Indikimba yokunanzwa kusuku lwe-International Women's Day lonyaka ikhuthaza ukuxhasa abesifazane ukuze bebe lengqubekela phambili, ngesiNgisi i-Invest in Women Accelerate Progress. Kusasa kuzaba lombuthano wokunanza leli langa edolobheni Victoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, ngikunokuthi abadlamini.